okwenzakala ayo ukubotshwa kuka Terence Mokope oyenza icala ngo 2017 ebotshwa namhlanje esebotshwa namhlanje engikhona efunyana elecala kuyadanisa ngoba umbuzo okumele sizivuze wona ukuthi ngemva kokubana enzelelo cala kuyini okunye ode ekwenza iwapha amanye amacala awenzileyo kuyahambisana nendaba kaHenrietta Rushwaya ukuthi bavalelwe ngemva kokubana betshontshele ilizwe begqile ilizwe imali ezingama over 55,000 lamagolide okufuze sizibuze khona ukuthi bebeqala yini ukuthi engenise ifiweli ngesitsotsi soneso ubeqala unkosazana uHenrietta Rushwaya laye ukukhipha igolide phandle yibo abantu abathuma bekhuluma bezenze bona abangamazimbabweni ukudlula wonke umuntu yibo abatshona besithi ilizwe leli bafuna ukulakha kodwa uma ungathi uyakunanzelela yiwo amasela amakhulu yibo ababulala ilizwe bebe sebejika bezenze bona abathi ilizwe lidilizwa i-opposition kodwa uma sekukhangele bonke ngabantu abahlanganelene leZANU-P F khonokho kuyabe kusenza sibe le mbuzo yikho phela kuthethele isikhathi eside ukubana uTerence ngemva kweminyaka eyenze leli cala akukho akwenziweyo
kodwa ngeke yini sithi hayi ukuvalelwa kukaRushwaya loMokope kuyaveza ukuthi uhulumende uyayilwisa mpela inkohlakalo
akulanto mina engangenza ngicabanga ukuthi uhulumende kamnanga kulisana lecorruption ngiyabe sengidakwe yini akulanto engenza ngicabangele lokuthi ukubotshwa kukaHenrietta loTerence sokusitsha ukuthi uhulumende kamnangako ulwisana ne-corruption uhulumende kamnangako ngabantu vele abahlezi bezitshontshela ungathola ukuthi bona labo kuyabe kuyukuthi nje sikholwe ukuthi kulento esisenziwe ngoba kakuqali ukuthi abantu iziphathamandla zeZANU zibotshwe kujike kuthiwa kuselacala kumbe into hhayi uyabhadaliswa kancane abantu abasemajele ngabantu abangalamandla ungakhohlwa ukuthi inosi uchikore labo kombira ikangayi kulomnyaka babetshontsha imali eziningi kakhulu kodwa baqhubeka beyingxenye yababusayo labona laba kambonti kukhona esingakujabulela
omunye efuzwayo engathi indaba okhuluma ngazo ezabochikore zindaba zakudaladala njengokukhuluma kwakhe uhulumende kamnankagwa omunye ngathi hayi lo ngohulumende omutsha kayisuye lo owayekhona ngaleso sikhathi
ocabanga ukuthi lo ngohulumende omutsha okutshenga into udinga ukuthi elatshisa ingqondo ngohulumende omdala kamvutshutweni u-Emerson wama-8 engavuka sengu-Emerson otshintshileyo lo ofrederick shava ababe besithi abantu besifa ngegugurawundi bekhulume into zabe zingalangqondo abatshontshayo ngesikhathi sewilovere ucabanga ukuthi babe sebengophela ngizwanga ukuthi abaya echurch kuyati ukuthi betshintshwe indlela abakholwa ngayo ngabe mbentwa ngabantu esezwa ukuthiwa sebesiye zinkonzo yonto betshintshe wonke umuntu olaphana kayanga kuyaseva ilizwe iningi labo ngabantu abafuna ukuthi bezinothise so umuntu ocabanga ukuthi izano lekhona intsha kangikwazi ukuthi kuyini okutsha izano kanti kwaphuma nje umgabe kuphela kodwa kwaziqhubekela akulanto etshintshileyo batshontsha bayabulala balokhu besenza khonokho ababekwenza lakudala lanini lanini okuluhlupho nje ukuthi sasuka saba labantu abayizithutha ababaphikisayo babancedisa beganga bechaya ikhulu amasotsha ebeyasebenzisa ukuchaya ikhulu kodwa akulanto esingathi intsha ezanwini yama-80s ezanwini yabo-90 ezanwini ka-2000 kulokhu kuyizanwe naleyana embi eyenza konke ukuxhwala.